Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo 6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building awusozube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho esibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho ngakho ke uyesabeka kakhulu ama Republicans asamesaba usese isithixo esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje ngakho ke lana phakathi kwama Republicans lama Democrats kuza qhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kuka Trump iMelika siyaba le division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama Democrats lama Republicans kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadonselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badonselane ngazo bayadonselana ngazo ngakho ke lo msebenzi asozube lula la kancane bakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxa sikhangela ukungezwani ukudonselana okukhona phakathi kwama-democracy lama-republicans.
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa usemelika ukuba ama-political party ongu-2 i-Republican Party le-Democratic Party zibambisane kulomsebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye iphathe kwaziyo leyinye kwaziyo kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-democrats lama-republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke nhlangothi zonke kunye lama-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni